Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani zuluka ndaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 9 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amasosha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezidaladeni lamuhla ngenxa yonkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini i-stay away.
Iqiniso elikhona ukuthi abanye bebevelelwe ngakwazi ukuthi kule stay away.
Ukususwa kwehawu umkhonto le Ndugu ubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo kudala inkulumo.
Abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumuthi omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samendebeleni.
Kambe ukunqoba ukwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kuyona le impelaviki kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza zayini uphetho lukamongameli oluzayo.
Sichayile emadorobheni lemareserva ngale Mount Darwin, umbiko uyabuya ukuthi abantu ebevotelwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Chala mapolisa akhangelelwe ukugcwala izidaladeni lamuhla ngenxa yonkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo wazise ukuthi amakhumbi asezavunyelwa ukuthwala abantu engabhalisanga kunkampani yezukho, okungesinye sezikhalazo zabaqoqa ukutshengisela lokhu. Siqoqe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, othi abantu abaningi bebengazi ngohlelo lokubhikitsha ngokungayi emsebenzini lolu, okungabangela ukuthi bebebalutshwana abazaphatheka kulo.
Isisekelo sombuso selizwe leZimbabwe kusahluko sesine siyaveza amalungelo abantu abalakho ukuthi bawenze ukutshengisela ngokuthula ngokunye kwamalungelo lawo. Abantu ke balala ilungelo lokuthi batshengisele ngezindlela ezilokuthula. Nxa abantu besithi abanye abasoze baye emsebenzini kusasa ukuthiwa istairway nesikhiwa, kulilungelo labo lokuthi bakwenze khonoko. Njalo abazimiseleyo bazakwenza ngokuhlala ezindlini zabo, abangahambisani lakho njalo sizababona ngokuhamba emgwaqweni. Kungamalungelo abo bonke bona laba bantu, ngoba umuntu lelungelo lokuthi enze lokho afuna ukukwenza kodwa angaze aphambanise ilungelo lomunye umuntu. So kungenzeka ukuthi ke kusasa kube yi-half half, abanye bakulandele khonoko abanye bangakulandeli kusiya ngokuthi umuntu ufisa ukuthi enzeni. So sokungaba khona ukuthi sibona abanye bezihlayela ezindlini, abanye njalo bevukela emsebenzini, ngoba wonke bona laba bantu balamalungelo okwenza khonoko.
Bona abantu bathini ngendaba yestairway nxa ukhulumisana labo nje khonapho ezidaladini, bathini?
Iqiniso likhona ukuthi abanye bebevelelwe ngakwazi lokuthi kule stairway. Abanye njalo kakhulu labo abakhangela kakhulu besingathi bahlangana kakhulu lezepolitiki, hayi bona baye bekwazi. Kodwa uzulu omningi ongaphatheki kangaka kwezepolitiki, hayi abaningi bebevele bengakwazi. Lokuthi ukuthi stairway kutshoni, abanye baye bevele bengazihluphila ngakho. Siyinhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association, ke singatsho ukuthi abantu abaningi bebengakwazi ukuthi kusasa besithi ngomvulo kuzaba le stairway. Ozokuveza sobala ukuthi iningi lingavuka lizenzela elijali kukwenza nsuku zonke, abanye njalo baphatheke. Bonke bona laba bantu balelungelo njengoba ngingathi ngaphambili ukuthi nxa umuntu esithi uyaphatheka kulilungelo lakhe lokuthi aphatheke, kodwa kwenze ngokuthula esingawukhangelanga ukuthi sibone sokusiba lokucabana mbe sokusiba lokubhidliza kwezakhiwo njengalokho kwanokuba kwaba khona kulwana umnyaka, kumbe abantu sebechaya abanye. Umuntu lo muntu lelungelo lokuthi azenzele lokho afuna ukukwenza. Laba abafuna ukuhlala ezindlini abazihlalele ezindlini, laba abafuna ukuthi baye emsebenzini labo bangaze bahlukuluzwe ngoba kulilungelo lakho lokuthi bekwenze khonoko. Izakhamizi ziyathi ukuthi zike zabona bezomvikela amasosha lamapholisa bebhota abhote malokuchila chiyechene okhathu park labo makhandeni lakwezinye izindawo khonokana ke kuveza ukuthi uhulumende la isimo leso siqaphe ngeliso ngeso lokhozi siyakudaza ukuthi izakhamizi zingayezazifaka engozini yokuthi baqalise ukuqabana laba bantu ngoba labo bayebesenza umsebenzi wabo siphinde sikhuthaze futhi ukuthi nxa abantu besenza lokho ababekwenza bakwenza ngendlela yokuthula ngendlela engasoze bafake ezingozini ezijeneyo ngoba sikukhuthazayo njengenhlanganiso ukuthi abantu baqhakathekise impilo iqhakathekile siyaqonqosela njalo ukuthi kungabi khona olimalayo kungabi khona obhidliza izakhiwo kungabi khona ohlukumezo omunye
umnomzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubeqoqa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye inhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union ithi amalunga ayo awayi emsebenzini lamuhla sixoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo
Salibonani balaleli baka Studio 7 thina njenge-athuzi kusasa amalunga ethu wonke azabe ezihlalele ezidlini zawo ngemva kokuba abafundi bethungamelele umkhankaso o-shut down Zimbabwe sikhangelela ukuthi kungabi ngamalunga kuphela izisebenzi zikahulumende zonke omama obaba amajaha amaqhegu izalukazi kunye labafana benkomo amankazana lana asebenza ezindlini sikhangelele lapho ukuthi behlale phansi ukuze wonke umuntu abone ukuthi na ilizwe lilunge ilizwe lethu selisesimeni esibucayi nxa singasayenzanga lokhu okungabafokazana lokhu okusiphetheyo kuzalivuthuza lize lisale lizintsha abantwana bethu kusasa basisole kakhulu ngokubona okwenzakalayo moyo Themba kuye athuse prospect
manje njengoba uhulumende ekhanya ungani ufeze ezinye zezikhalazo kade zimele zisetshenziswe ukuthi abantu batshengisele alibone na ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi bebe balutshwana abantu abafuna ukuthi batshengisele
Krisi uhulumende kakafezi lutho ukukhuluma kukahulumende singabuyela emuva uhlale khuluma kodwa ngezenzo akulanto ayenzayo umuntu ongaba lesiqiniseko ukuthi uhulumende usefezi lutho angasaphatheki ku-shut down yakusasa ngumuntu osaleleyo ubuthongo bukabhuka sibili ngakunikeza izibonelo ezimbili uhulumende uthe yena kokunye aza kwenzela ababalisi kuzababhadalela ifees ukukhulume ngonhlolanja lo namhla sikunkwenkwezi sesiyaphela akula fees yomntakambalisi osebhade uhulumende wathembisa izisebenzi zakhe zonke ukuba phezu kwe-RTGS eziyiholayo uzabanikeza i-$100 phezulu namhla sikhuluma kanje kulamahungahunga athi inyanga le i-$100 yana izabe i-RTGS pho yiziphi izinto uhulumende asezenzile nxasikhangele
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane ukususwa kwehawu umkhonto lendubu ubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo ele-Joshua Mkhabuko Nkomo Airport sokudale inkulumo abanye besithi yikweyisa isizwe sikamthwakazi lapho okulegcekeleli khona kule mbiko ethi inkokheli yebandla lezanu PF eyakobulawayo yiyo eyathi kuthathwe lelinyathelo ngoba uphawu lwesizwe sikamthwakazi lwenza umuyi umnumzana Joshua Nkomo abe ngumkhokheli wesigaba hatshi ilizwe lonke sixoxele uCouncillor Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya udaba lokukhitshwa kwehawu e-airport sokufaka i-coat of arms abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi esizweni samandebeleni yikho ke kube kungadingakali ukuthi kutshintshwe kuyamangalisa ukuthi kade sokutshintshwa besokutheni sokucatshangwa ukuthi kutshintshwe kufaka i-coat of arms khona bekuvele kule hawo kade likhona lifakiwe.
Nxa kuliqiniso ukuthi bakhona abavela esigabeni semandebeleni abathi kukhitshwe ngoba umuyi unkomo engaso wesigaba semandebeleni kuphela wayengumkhokheli welizwe lonke. Ukubona njani wena khona lokho?
Nxa kuyikuthi bakhona abantu abavela kulomhlubulo emandebeleni abathe kukhitshwe khawu kufakwe i-court of arms ngoba ubaba uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke engasiwe emadebeleni kuphela. Kuyinto edanisayo kakhulu nxa bekwenzile khona lokho. Sikhuluma nge-airport esemadebeleni, sikhuluma nge-airport okumele itshengisele ubuntu uluntu lwethu njengabantu bemadebeleni hathi njengeZimbabwe. Indawo ngendawo kumele amasiko ayo ahlonitshwe, amasiko awo kumele aziswa atshengiswe nje umhlaba wonke kungesatshwa. Indawo emathebhelelendi, emathebhelelendi kuyaziwa kubana ke bekulebutho, ibutho belisebenzisa amahawu ekulweni livika ngamahawu lawo. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, ngesilungu singathi kule symbolism, ukuba kutshengiswe ihawu lona lelo. Xa selikhitshiwe sokufaka i-court of arms kuthiwe hathi uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke, hayi kuthiyene i-airport siyo kaJoshua Nkomo ngeyabantu bemadebeleleni ndebe kambe ibizwa ngegama lakhe, kodwa kumele itshengise phela ukuthi kusiphi isigaba selizwe leZimbabwe. Yikho phela sibone eHarare befaka istatue sikambuyane Handa, yikho sibona ngapha kufaka istatue sikaJoshua Nkomo. Sabe sifuna izitatue eziningapha ezikamzilikazi ezikalobhengula kutshengisele ukuthi singaphi kolizwe lapha semadebeleleni kulobukhokheli bakhona kulesiko lakhona okumele lihlonitshwe lilandele lanxa nje siseZimbabwe. Akumelanga ke kutshengiswe izinto ezinational kuphela, ikanti lathi ke silayo i-identity yethu, silayo ubuntu bethu, silalo uluntu lwethu singabantu bemadebeleleni.
Lo ke ngukansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukunqoba okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini njalo kukhetho lukamongameli oluzayo. Phakathi kwezigaba eziyisikhombisa 7, ibandla le-CCC linqobe kuzigaba eziyisithupha 6. Sithunyelwe umlayezo ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasba.
Singazi labo abadliweyo ukuthi bakubona njani, kodwa thina sizama ukutshengisa ilizwe jikelele ukuthi siyabonga. Sizinhlanzi ezihlale emanzini, njengoba lisazi ukuthi inhlanzi ingathathula amanzi yafa, thina sihlala lani sitshayile emadorobheni lemareserva. Ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu ede bevotelwa kuthiwa bahle batshele ukuthi hhayi vota wedwa uzaba ngumthengisi. Ngithula amadomeni, ngithula amaticha nje nje, ngithula amapholisa ede kuthiwa ayavotelwa. Yikho abanye banqabile kodwa yini abaningi hhayi besabile. Ngizabona ukuthi unyaka ozayo njengoba silo mhlahlandlela esiwenzayo sesiphila emakhaya okuthiwa i-rural areas emareserva, ngizabona ukuthi abantu bonke bayabe lokho bethungulula ngesikhathi ngesikhathi kuzokufika isikhathi sokuvota ilizwe lonke liyabe selilombala olithanga. Sicela ukubonga abantu, lokho esikwenzileyo kuyabongwa, kodwa phela singahlaleli izandla sithi sesiwinile. Asisebenzeni nzima, sincenge sikhombise abantu bayirejista kakhulu abatsha, ngoba abatsha isikhathi esiningi yibo abathwala amagabha avuzayo abalamsebenzi bangaze i-PhD lama-masters sebethengisa izidlwisi. Mahlabe Zulu, siyabonga kakhulu lamaphepha a-progressive lama radio a progressive akupa iqiniso nje balinjalo asoze sicamba amabizo kodwa naliyayazi radio yenu ekhupha iqiniso nje balinjalo sithi amajaha lamantombazana asebenza kuma independent radios lamaphepha hayi sichayela izandla ngoba lani liqotshiwe liyabotshwa lenziwa konke sithi uZulu kaphaphame enze khonokho elikwenzileyo kwenzela ukuthi sihlale kuhle after 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu ababili abafileyo ngemva kokuthokozela okube khona lapho kuqeda ukuhlabela uWinkie D embuthanweni womjaho wamahhashi oyiCastle Tankard eHarare ngoMgqibelo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi imbadalo yemihloliso yezikolo kusukela kwe-grade 7 kusiya ku-A-level isikhwele ngesilinganiso esiphindwe kanengi-nengi. Abenza umhloliso ka-grade 7 bazabhadala iZimbabwe dollars 4,388, i-O-level 1,620 Zimbabwe dollars nga-subject inye, kuthi i-A-level 3,240 dollars i-subject eyodwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani ku Studio 7 basakazi nabalalele. Hayi mina amazwi ayethulwe ngumnumzana uChamisa ngethulela isigqoko ngachayela ihlombe iZimbabwe ilizwe elingena direction. Ilizwe elinjani vele kuthe sebenza yonke imali yomhlaba kuze kusebenze kuthengwe langezifuyo uthole shop usiyathenga ngenkukhu uthenga yembuzi ilizwe bani ilizwe elingena direction kodwa. Hayi ngiyabona ukuthi ngempela uChamisa unokubelo unoshonze kuthina ngabusa ilizwe ngendlela eqondileyo. Laba abantu izigebenga leyo amakhehla la nabogogo lawo sokumele behlale phansi bephumula bedle imali zabo bebheke izifuyo zabo bekunikeze izinizo abantu abasha bekwazi ukulivusa. Hhayi le ndaba yabo ukuthi bebelwa bengafuni nokuphuma esikhundleni bengafuni nokutshintsha ibandla le nto incindezela abantu kakhulu njalo futhi ungachopha ubani ngomunwe elihlweni kodwa nalawa amanye amabandla amancane awafunda ukuthi axhumane alalele izidingo zabantu ahlangane naleli bandla likaChamisa kube yinto eyodwa hayi ukucwasana ngokuthi lo umhloba nomhlo lokho ngeke kusisendawo nje angeke kusisendawo bale bebumba into eyodwa ehlele lokuthi ngoba sikwazi thilela imandla malidlile liyaphiliyana ukuphuma embusweni singenza kanjani uze silikhiphe. Hayi le ndaba yabo leyo ukuthi kuthiwe naso lokho nje kulokhu zabantu nje abantu bagcina bengasazi into eyiyo kumele ukuthi abantu bebheke into eyi-1 kube nendlela eyi-1 hayi indlela eziningi-ningi lezo. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi, salubonani lo mthokazi jikelele nje umphakazi eHaboroni. Ngizacela limbalele ngapha isicelo sami. Ngilo mbuzo engifisa ukubani ubaba engizwe ekhuluma emhlanganeni ka-TCC eGwanda okuthiwa ngomasuku akamphendule lapha ukuthi njengoba eduvela kwezanu PF wangena izanu PF nini izane PF liyane yabulala uMasuku ongwangakibo lo wayelayo na wayencedisana layo ukubulala uMasuku uMasuku silwele laye ilizwe enguye umkhokheli wethu uthe efika ekhaya izane PF yambamba yambopha yambulala laye wayesebenza lezane PF nabe bulala lo uMasuku ngisaka mphendule konapho nxa engalahloni lokukhuluma phakathi wabantu ukuthi uvela kuzane PF engumasuku ulookout masuku ukuthi isiga lesi esayenzakalayo ubencedisana lezano na sokutheni namhlanje xa iphuma kuzano isiya ku-WC esuka kuzano lapha isebenza khona ukubulala abantu bakamthwakazi umeli wenkululeko ngobuningi bafa bebulawa izano PF ayekuyo ngicela mphendule ukuthi ubesebenza njani lezano PF xa isiyabulala abantu bakithi namhlanje ibulala imasuku ukuthi yena wayengaphi bese ngicela futhi esinye isicelo sesibili lapho ukuthi besicela ukuthi Albert Ncube akasitshela ukuthi kanti amajawunda ngobani thina ibizo leli kasilifuni njalo beningajayezwa lelo bizo kutshengisela ukuthi u-Albert nxa engatshintshwa eplan kuza besithi khona linjani ngapho makhalanga asuke ebhinga futhi le bhingo uzabethi linjani ngapho matonga ukuthi kanti wakufunda ngaphi imkhubo onje njalo egwanda sikhuluma iqiniso kasibazi thina amajawunda yikho singalifuni lelo baluthiwa amajawunda ngiphinde isibili ngikhuluma ngakho ukuthi sicela ukuthi aguqule ingqondo yakhe leyo nxa ebika abike ukuthi egwanda kwenzakale nje igwanda ibizwa kuthiwa igwanda kayibizwa kuthiwa le majawundeni egwanda ayisule ibizo lakhe leli kasilithandi ngiyabonga
salibonani salibonani badala izo lihlala likhuluma ngokuvota ngokuvota mtshokotsho ukuvota vele kuncedani kwehlula since 1980 kwehlula ukuvota urikwa mjokotsho amamali ukuze nina ama-elections lawo arikwa mjokotsho so liyahlala ikhuluma ukuvota lithi kuyalungiswa ukuvota kuyalungiswa kuyini ukuvota khona njengoba lingarikwa vele liyazithulela kuza sinceda ngani khona ku njengoba ungarikwa yazithulela i-South Africa iyasukuma khona liyankokheli zakhona alezo zitshela ukuthi hayi bekuyi-free and fair and whatever sebebhadala bona ngendlela ababhadala ngayo so into kuzeniza sinceda ngani amavota khona akula kuncedisa ukuzesiyakwenziwa amavota thi njengoba limuzi ethi vision 2030 that means uyakwazi vele ukuthi uyabe khona esikhundleni ngilifuna lingafuni akakwazi lokuthi uzabe sefile hayi ngakhangeleleli lokuthi kokhona thina siyabe sesingaphi khonapho sizile minyaka yonke le singasebenzi vision itsho ukuthi 50 years lokhu ungasebenzi kuyothiwa vision isinceda bani ivision yakhona leyo akusincedisi thina lokhu le yethwa ke yinonsense eyenziwa abadala lapho nonsense kanti bantu balwela ilizwe balikhulula balwela ilizwe ukuthi belibophele phela not ukulikhulula ubophela wenza kusehlukananga lokho kwakusenziwa ngamakhiwa phela lokho abakwenza thina kadezi abantu abantu yonke into kadezi khonapha zathiwa lokho akuvunyelwa lokho akuvunyelwa lokho akutendelwa lokho akutendelwa kuyini kona yebo sisezimbabwe ethu ekhululekileyo siye kwamanye amazwe siyahlukumezwa ngokufanayo futhi kuzasincedisa ngani kuzasincedisa ngani kadezi onke amanye amazwe asafuna ukubona umzimbabwe wasafuna ukubona umzimbabwe ngenxa kokuhamba zizitshaya izifuba sithi sifundile singafundanga thina silanda kuya-abhuzwa ngabanye abantu khona besiqhatsha bengasibhadali
basakaza kahle basakaza abahloniphekile basakaza abathandekayo be-studio 7 Dungameli Nkomo Thandekile Mhlanga nabanye bakhohlwa amagama ngiyalibingelela ngomusa ovela enkosini yethu ujesu kristu okhumayo ngobahlangene ekholeni wasesigodini emngceleni egwanda nesigodini kaqala khona isigodini ephelela khona igwanda esejuve lapha kumzulu kamashi eish ngibala enye i-twitter lana ebuhlungu ethi Zimbabweans they are foolish why are they voting Mnangagwa so into yanga enikeza ukuthi vele vele kade kungani singazami ukuthi sihlanganeni sikhipheni liphathi leyizalo leyo ngoba sinjenjenje siyahlupheka emazweni yabona kunzima kuphila emazweni njengamanje sokunzima kakhulu kubuhlungu lokho esikubonayo lokho esikuzwayo hlala sesatshiswa nje ngamameseji abo labo laksi into ezinjalo nje yabona into engiyikhalelayo ukuthi abafowethu abaningi sizokushiya iy'mpahla zethu la ziyokusala iy'mpahla zethu ukube besinemali bana siyalayisha iy'mpahla zethu sizihambise emakhaya thina noma singabuya silindele lokho okuzoyenzeka mari iy'mpahla sizihambisile emakhaya kubuhlungu bafowethu kubuhlungu kubuhlungu yebo umkhonto wesizwe wasizeka ngaleyo minyaka ezimbabwe kodwa abasakubona abasayingeni lokho naba bekhona abaphilayo la e-South Africa abasenandaba nakho lokuthi izimbabwe yake yaba loncedo yake yaba nosizo e-South Africa okay ngingaqeda isikhathi ngathi ngiyabonga kakhulu uMusa noThando, ngiyabonga. Singathi singabambana, singathi uNkulunkulu angasinikeza umcabango ofanayo sonke sibambaneni, sikhipheni le izalo. Ukuthi ikhishwe yipi iphatha kusenendaba, sokuzobonakala ngohamba kwendlela okunye ukuthi kwenzekani. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Ngibonani bantu bakithi lingani ngezindawo ngezindawo. Hayi, sibona ihlazo leli lenzakala elizweni lakithi. Hayi, ilizwe lakithi. Phela ilizwe lakithi ngomthetho vele kalisabalo ukuthi ilizwe ngenxa yezano phefu le. Hayi, ilizwe lakithi liphelile sikhuluma iqiniso. Noma abantu ngathi ukukhuluma ngeZimbabwe nje vele alisakhulunywa kahle kahle ukuthi kule Zimbabwe. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngobubi kuphela. Ilizwe lakithi selikhulunywa ngabantu abagcwele amazwe wonke lakho bekhuluma ngezondo futhi bengakhulumi kahle. Ngenqaba ugogo labukhulu lapha asebegugu. And mawuthi uyabheka uyabona vele ukuthi laba abantu sebebheke amathuna wabo. Akuseke ukuthi bazobheke emuva. Ngeke babuye betshintshe futhi. Sebebheke sebebhekela ukuyakufa laba bantu lapho. Kaba senencedo phela ugogo labukhulu sebegugile abantu lapho. Ngeke bebezingane ezincane ezintsha. Ngabantu asebephushela umango ukuthi bemathuneni omnankagwa lapho. Kuba vele kabala ncedo phela. Kanti uncedo labo ngolwani? Bayenzani? Into yonke elizweni inqabangqoza. Kula nto ebonakalayo kabatshengiseki, kababoniseki. Bawuzama ukubabonisa suyisitha sabo. Uhlezi kutritheni abantu befuna ukubulawa. Abantu bathunywa suku zonke ezindlini. Elizweni lakithi vele akula mpilo. Hayi, impilo kayikho. Ukuthi ngapho saba umkhuhlane, ngapho saba izanu PF, ngapho saba icorona, ngapho saba izanu PF. And izanu PF yinto eyingozi futhi kakhulu ukudlula icorona le. Icorona nje ikanjelwa manga. Into eyingozi empilweni zabantu izanu PF.
Ngibingelele basakazi be-Studio 7 lonke ngobuningi benu thilinjani ezindaba ezithokozisa izwe lonke jikelele elakithi. Basakazi, mina ngifuna ukwazi ebantwini bakithi ngempela ukuthi kanti yindaba kufanele belandele amaqembu abantu baseMpumalanga. Thina sinawo awethu afana leMthwakazi Republic Party, iBheshu likaZulu, ngisho neZaphu. Lomba nayo iZaphu nje wawuliqembu elalikhona iphefoma ngendlela, kodwa-ke selithwa selikhona. Siyakubona kodwa abantu bagijimisana lamaqembu aseMpumalanga. Angeke futhi sinikeze inzuzo befuna ukugijimisa abantu bakithi ebenzela amafeva buye bezotshontsha umnotho endaweni zakithi. Abantu bakithi kabakuboni konke lokho. Awasivule namehlo umthwakazi omuhle, sizame ukuhlakanipha singabantu basemathebhelelendi sonke benegensi. Okunye ngifuna ukuthi nami kulezi nkulumo ezikhona, ikakhulukazi abantu baseMpumalanga ma begxeka bethi asitholi asikwazi ukuaplayela imisebenzi esingayithola ezweni lasekhaya. Kodwa-ke thina sizibuza ukuthi siya-aplayela kodwa-ke bayasirijetha. Sizame konke namabhizinisi bayasivalela. So okwethu yikuphi? Izikolo kasinazo, siyavalelwa lento eyincane. Ama-teachers abantwana basekhaya lama-nurse abaqhatshwa as long kuthiwa ubuya emathebheleleni. Kulethwa umuntu obuya kwenye indawo ezofundisa endaweni yasemathebheleleni noma ezoyenzinesi. Kasivuleni amehlo bantu bakithi, kasivuleni amehlo. Ngiyacela siyi-Studio 7 lokuphendula loo ndoda lo othi iZimbabwe ngeyabo waseMpumalanga. Vele iZimbabwe ngeyenu, kodwa ukhumbule lani ukuthi iZimbabwe yena iqala khona emasini okusemdare. Kobulawayo awuzange kube lo muntu waseMpumalanga ulishona esandleni sikamzilikazi. So lelalizwe vele kazange lihlale lamashone, yiko kuthiwa yimthwakazi. Ngiyabonga kakhulu basakazi, libelela nelihle.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa uNhlanhla Mahlango seButswana, iFrancis Town lefletini lapha ekhaya lapho engizalwa khona esigabeni semalunge elupane. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivuse unkosikazi wamampofana, ngivuse unkomo umdala owayesebenza esibhedlela phana u-RJ, umalumama uPaul Ngwenyiwe Nyanga, uJabulani Ngwenya, ngivuse lo mdala uNdivula uSathulani, ngivuse bonke abangaziyo abemalungu ngithi linjani, kunjani emasimini, selivuna yini. Ngiyekana ngale eshawini elusulu, ngivuse ubaba uJoel Mahlango nguyozalayo, ngithi mdala kunjani emasimini, selivuna yini. Ngithi ngiyabonga imuhlanhla seBotswana, Francis Town wemalungu.
Sarbonani, Studio 7. yilokudana kakhulu ngenkulumo kababa lo othena umelela iEFF Zimbabwe mayelana netransport system eZimbabwe le mayelana loku shut down le ekufuze ibe khona ngomvulo. Ubaba lo indlela akhuluma ngayo ingani kaso sizala naseZimbabwe ingani kakaze abe kwazi ukuthi i-government yeZimbabwe kukangaki izama ukuyingenjwa kodwa isala.
Okay, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezitaladeni namuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu bajengisele ngokungayi emsebenzini. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.